Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Inhlanganiso ye Cancer Association ye Zimbabwe ithi lokhe liqonga inani labesifazane abeza ukuzohlolwa imvukuzane yebele kungelambadalo ngalinyanga kamfufu yokulimukisa abantu ngalesi sifo. Amakhulu ezifundi zeZimbabwe ezisemakolejini awe university kwele South Africa sebanjwe phakathi kwembokodo lelitshe ngokuvalwa kwamakoleji amanengi ngenxa yokutshengisela kwezifundi zisala ukwengezelelwa imbadalo yezifundo. Ibandla le-MDCT liphakathi kwamalungiselelo okutshengisela kusasa edolobheni leRusape lisola umbuso kamongameli Mugabe. Kuhlandla lokuxoxisana lamabandla ezombusazwe lamhlanje silebandla leNational Constitutional Assembly iNCA. Kuhlelo lwe-Live Talk, kuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela imfundiso yokuqakatheka kokuhlolwa imvukuzane yebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 lo 15455 kilohertz shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook ku-VOA Ndebele.